esikubona ukuthi asonto esikhangeleleyo yebo kukhululwa kwabantu bebotshiwe okuyingqaba ukuthi bebebotshelwe ngenxa yokuthi laba ngabantu akade besemsebenzini okuhambisa information mayelana lama-by-election apronounced okusemthethweni njalo kuyazakalayo njengoba ubona ukuthi abantu bonke bahlanganela so kusimangalisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi nxa be-ZANU PF behlanganela bekhampena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa nxa sebehlangana kube yinkinga okuveza kwesaba lokuthukuthela lovalo oluthaya labo-ke esikhondisana labo kuma-by-election azayo mhlaka 26 March.
Kodwa lingathi lokhu kuhlukuluzwa kubhahile yini? Kuyaliphazamisa yini ekukhankaseni ukhetho?
Kuyasiphambanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepe seyelo. Njalo-ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo koBulawayo eNkulumane saba le nkinga ezifananayo akuzange kube lababotshwayo kodwa kwaba lokumiswa kwezihlelo zethu zokukhampena okutshengisela ukubana-ke akule esithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngumkhokheli webandla lenu?
Kuyenzakala kuma-province ukuze kulabantu aba lo msebenzi wokulungisisa indubo ehlangana le party ngenxa yokuthi yi-movement elabantu more than a million kuyakhangeleka ukuthi kube le zinto ezi-major ezifanele zilungise ezingasonto thina ezingasimisa noma esingathi-ke umongameli sokufanele chiye umsebenzi awuyenzayo esiyakhangela-ke ngenxa yokuthi kulabantu abalama-ofisi okufanele ekhangele into zonezi ezinjengo-health of the party lento zokuthi ama-structure nokuthi kuhamba njani kasi-ke umongameli kathesi into akhangelelayo ukulungiselela ukhetho yeso luka i-by-election but ingqongo yethu sikukhetho luka-2023 lapho kufanele kulungisa into zonke ezihambelana nokuthi siyewina-ke ukhetho luka-2023 yikho lapho-ke esingathi kule focus ye-ofisi kamongameli sikhangela izinto okufanele ziyenzwe yes khangela indawo ze-voter registration ngenxa yokuthi wakhuluma umongameli ukubana-ke ngomnyaka lo kuzabe kuwumnyaka-ke wokuthi izizukulwane lezi zisebenze okuthiwa yi-citizens action so uzalungisa ukuthi e-adresse ilizwe ukuthi abantu bebekwazi ukubana sithoni nxa sikhuluma ngendaba ye-citizen action ngoba iminyaka yonke layonke siyaphuma nohlelo ukubana ngomnyaka lo ka-2022 siyenzani ukuze silungisele ukubana izimbabwe ihlangane lenguquko ngomnyaka ka-2020.